Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke ulevel 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela okuvalwe ngayo ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebaningi uyesaba ipolitiki vele yingakho usesebenza i-COVID-19 ukuba avimbe abantu kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu nxa ungakufaka kube indlela ezimbili kube lokuthi umhlangano o indoors lo mhlangano ngaphandle abantu e-stadium bangahlangana bengu 10,000 bangathelelani i-COVID-19 ngokuba sikhulu kumele kube lenani labantu outdoors lokuthi venue yipi ebazayisebenzisa abantu nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe banengi okwedlula kwezindawo ukufaka i-100 kuthi abantu abadluli lapho abahlanganayo hayi lokho ukuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana kuseyikho kulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19, ungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na? Kumbe kumele kuqhubeke kunje.
Hayi akukafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Hayi isese khona. Nxa isese khona i-COVID-19 noma kungapha emhlabeni iyabe isese khona laseZimbabwe. Ngakho ke kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga banengi umnengi umuntu oyedwa akula umuntu ofanele afe. Akufanelanga kube lomuntu osesibhedlela akula afanelanga kube lomuntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho ke kumele ukuzivikela kuqhubeke siqhubeke sisanitize siqhubeke silokhe sigeza izandla siqhubeke silokhe senzi-social distancing siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi kakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho kumbe babe balutshwana abantu kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze ngoba kubulala amabhizinis kubulala ukuphila kwenza abantu bangakwazi ukuziphilisa bengakwazi ukondla abantu ababo bengakwazi ukukhulisa amabhizinisi abo kanti-ke njengoba ngisitsho inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukanise elangaphakathi ningaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezi stadium abantu bakwazi ukuhlangana bebaningi kulabo abahlangana phakathi.